mawupheo lama kama ngawa enza amakivithi feleka tegcwele amawupheo amaningi amalunji amaningi lapha edolobheni le-follows feleka tegcwele kufika ubikisa kuku-100% lamakivithi lawo kade gcwele kakhulu. So ngingasikhangela oke umnyaka lo obhilileyo, umnyaka obhilileyo ka-2022 abantu kade bebalishwana bijana because kade ngisavelele ukusuka ku-COVID. So abantu abaningi kade bengakabi le mali zokuthi bakwazi ukuthi bavakatshe, kodwa lo nyaka hhayi babuyile esibilini.
Abantu abavakatshileyo abaningi bevela ngapha
kakhulu, abantu abavela lapha eZimbabwe, abantu beHarare, abantu beBulawayo nabanye abantu amadolobha atshiyeneyo babuyile kakhulu kwi-Christmas. Ngingasikhangela okweminyeleyi ezayo, sikhangele izethekelo ezivukela kwamazwe atshiyeneyo, ama-bookings ethu ababhalisiweyo ukuthi bayabuya kuyathengisa ukuthi abaningi bakhona bavelela, abanye bavelela e-America, abanye bavelela e-Europe, ibo abaningi bakhona bazakuya khulunye. Kodwa ku-Christmas abaningi kade bengabantu balapha eZimbabwe.
Bekuvakatsha abantu abanjani?
Kade kubuya amagroupu atshiyeneyo, iimoli kade zibuya zihlangene, abantu abadala labantwana, wonke lezihlobo ezitshiyeneyo. Abantu abazahamba emakhaya ukuthi baye-ketnolity basemakhaya, sebebuya kuma-tourism resort bechazeka bebonana beyenza ama-activity atshiyeneyo.
Kuyini okubangele ukuthi kube lezethekelo eziningi ezivela eZimbabwe?
Ukumakhethwa kwethu elizweni sokukhanya vele ukuthi abantu hhayi bayazizwisisa, sebebuya sebenza into zonke. Sibone futhi ukuthi lo nyaka abantu abalapha eZimbabwe labo bayenzile esingathi nangama-higher generalities, into ezifana labobhanki, labo-good swing and the like, labo-rafting. Abantu balapha eZimbabwe labo sebeyenza into ezinje. Kudala besikade kungayenziwa ngabantu abalapha eZimbabwe, kade kujala ukuyenziwa ngabantu abavelela kwamanye amazwe. Balapha eZimbabwe kade bejayele ukwenza ama-need based activities afana labo-cruise, labo-helicopter flight, lokuhamba phakathi kwama-follows. Kuthi laphana sibe le-COVID, ama-borders wonke kade efaliwe, abantu kade bengakwanisi ukuthi baphume elizweni besiye kwezinye iindawo. So bafunde imikhuba emitsha ukuthi bayakwanisa ukuthi bavakatshe phakathi kwelizwe labo besechazeka lezihlobo zawo. So imikhuba emitsha leyi kathesi seyisiya phambili kungasela COVID. Babonile sibile ukuthi umuntu uyakwazi ukuchazeka evakatsha lapha eZimbabwe, esekariba, esematopo, esiye-Victoria Falls, esiye-Eastern Highlands. Babonile abantu beZimbabwe ngesikhathi se-COVID ukuthi hayi umuntu uyakwazi ukuvakatsha engafuni phandle kwelizwe kungakabi le-COVID. Abantu babejayele ukuthi kungaba le-holiday baphumeze hambe kwamanye amazwe, ukuthi babebona ngani kwamanye amazwe into yokuchazeka yokudlula lapha kweZimbabwe. Sebona manje ukuthi iZimbabwe la ile notho ile ndawo ezichazayo eziningi lakhonokho sibebuya njalo. So i-Victoria Falls ngenxa yokuthi yiyo indawo elomgqimo omkhulu ezivakatsheni, ibe labantu abaningi kakhulu abavelapha, ngasikhangela kwezinye iindawo ezilapha eZimbabwe.